Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 24 kuNtulikazi 2022 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le Citizens Coalition for Change lithi selixoxisana le SADC kanye le African Union. Wodlakela lozimbusazwe kule Zimbabwe.
Sekukhulumisana ke abanye ama leaders eSouthern African region, the African Union, ukwenza silungise indaba kubana kube nokuthula, njalo kube lama reforms, njalo kubana besinajise kubana silungise indaba yama elections ayenziwayo.
Izisebenzi zikahulumende zikhangelwe ukuba zizakhalela umsebenzi ngolwesithathu.
Sizabona ngakho ukuthi kuyayenzakalani, kodwa nawo ke amapolisa yindwena bona futhi ngoba nabo bafola imali efana naleyo.
Kwezemidlalo namhla siqoqalo siza abantu Khoza wadlalela iqembu le-Highlanders.
As a former player, I think ingathi impact ingabe ngiyifaka even ebafaneni yena leyo ukuthi bakhangela kimi njengomuntu owadlalayo ku-top level.
Salethulela ezabatsha, ezamasiko kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi selikhulumisana le Southern African Development Community kanye le African Union ngodlakela lwezombusazwe olwenzakala kwele Zimbabwe lokunye. Ibandla leli lithi kukhanya engani lumemetheka ngamandla udlakela kwele Zimbabwe kulandela ukuhlaselwa kwamalunga alo eMutoko izolo ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla lezanu PF. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Sekukhulumisana ke labanye ama leaders eSouthern African region, the African Union, ukwenza ukuthi silungise indaba kubana kube nokuthula, njalo kube lama reforms, njalo kubana besinajise ukubana silungise indaba yama elections ayenziwayo, ukhetho oluyenziwa ngendlela engasemthethe kubana implement ama reforms. Njalo silande lokho abakhulumayo kuma recommendation abo kuma election adlulileyo ukhetho luka 2018. Njalo landele-ke ama-SADC protocols on elections and African Union Charter on three and three elections. So konke lokhu sikwenza ukubana sikhulumisane labo kubana besincedise ukubana ezimbuso kulo dubo. Udubo yikubana-ke labo esiphikisana labo ebezani ukuthepha bafusebenzisa i-violence bafuna uku-abhuza ilizwe ukubana bemisa abahulumente abangifunayo. Lokho kuyinkinga xa sesikhangele indaba yokubana-ke kube le governance stability in our country, njalo economic stability elizweni lethu. So konke lokhu sifuna sikulungise, sabe sengeza-ke nama-regional bodies ukubana sincedise endabeni ukubana eZimbabwe kube lokuthula sikhangelana nokhetho, njalo besincedise ukubana silungise udubo olusezilekuthiwa commission khangela abantu bonke abaselathemba ukubana singena njani kukhetho, njengoba iveki itsho libonakala ingathi iyabikhetha-ke laba esiphikisana labo. So konke lokhu into ofana silungise ukubana eZimbabwe kube ukhetho oluphansi komthetho.
Singathi-ke liyayithemba yini i-SADC le-African Union khonokho elikwenzayo?
Thina silethemba ukubana bazasizithisa ngenxa yokubana lokho esikukhulumayo kusemthethweni yabo kuthiwa yi-SADC protocol, njalo ku-African Union Charter on Free and Fair Election. So konke lokho esikwenzayo sikhangele ukubana ngabantu abazafika indlebe ngenxa yokubana yikho abakurikhomendayo njalo kukhetho luka-2018 ukubana hhayi kule nkinga okufana zilungise ku-electoral commission indaba ze-involvement amasosha, indaba zokubana kube le-free access kubo-ZBC laba kuma badla wonke akhampenayo. So konke lokhu-ke sikhangelela ukubana bazabuzwa ngoba kuyinto kuyizinto abazirikomendayo bona njengamarigi.
Umnumzana Gift Ostalos Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Umnumzana Chris Mutswangwa, isikhulumeli sebandla le-ZANU PF, uthi kumele abantu bebika emapholiseni nxa behlaselwa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla le-ZANU PF. Umnumzana Joseph Chuma, owokudale le-ZANU PF Central Committee, uthi alulunganga udlakela.
abantu abayinto zodlakela kumele bekhuze njalo bejeziwe ngumthetho ngoba umongameli welizwe njalo enguye uphesekitari wezanupiyefu uphuma sobala ngezikhathi zonke ngiyabona izolo mebuthake uphumile futhi ekhuluma khona ukuthi hhayi abantu labo abe-opposition nxa bebuya banikele amanzi benathe leyo bedlule lingabathayi lingabayenzeli into ezimbi bazeni okuhle ngoba kuyalo kuyindaba ngeke ngaso ndaba zabo ababoni iqiniso bazalibona ngenye ilanga so lingabathayi so-ke lo oyabe sethaya abantu ukuthatha ngabi nxa umkhokheli wethu ekhuluma emgcekeni ubana abantu bengatshaywa so laba abantu abatshaya abantu laba ngabantu abaloku bengcolisa ilizwe lethu kube mhlawumbe ngabantu abangasobethu vele befuna khona kwantona sihlale sikwi-spotlight njengelizwe ukuthi navele ilizwe lezimbabwe ilizwe elobudlabudlaba ilizwe ongaqondakali ubana kusuka ngabi kuyiwa ngayo so njengezanup f umongameli wethu yeset the tone usekhulumile ubana akula budlabudlaba kumele bezakale abantu bengathaya abantu nxa bebuya banikela amanzi benathe bedlule pho wena nxa ulokhu usenze udlawudlawo sokumele uthwale isibhambano sakho wedwa siyafisa ubana ngabe kuthiwa umthetho uyalikhangelisisa sibili abantu abanjalo bajeziswe bafake emajele ngoba abafithanga ukuhlala phakathi komphakathi ngoba thina nxa siphakathi komphakathi sifuna ukuthandana lokuhlala ndawonye sizwisisana njalo sivuma ukuthi wona asokucala lokuthi omunye abone ngendlela ongaboni ngayo wena
kukhanya phela golide abalaleli pho kumele kwenziweni
into enhle ukuthi kulezi nsuku sethi le nto leyana othiwa ngama-smartphones ama-video lawo kathathu abantu laba excuse me babonakala ukuthi ngobani exactly umthetho ubalandelele ubajezise ngoba siyabona ukuthi kulezi nsuku intona le yama-video lanani isincede kakhulu amapholisi bana besolve ama-cases amaningi ngoba babona umuntu esekudlakudlaku laphana behle belandelele bese bekwazi ukuthi umlongu bani utholakala ngaphi kube lula kunjeyani so labo abantu abayezidlakudlaku abajeziswe ngezikhathi zonke beze beyekele into yabo nale abayenzayo
umnumzana Joseph Juma ukudalele ZANU-P F Central Committee besixoxa laye ekobulawayo izisebenzi zikarhulumente zikhangelelwe ukuba zizagalela umsebenzi ngolwesithathu zikhonona ngeholo eliphansi zezibikele urhulumente ukuba zizakwenza lokhu ngendlela esemthethweni ngeviki ephelileyo amapolisa avimbe izisebenzi lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo ukuba befole emigwaqweni bekhonona ngeholo eliphansi njalo langokwephulwa kwelungelo likazulu ngurhulumente umnumzana Love Joyce Banda okwenhlanganiso yeprogressive teachers union of zimbabwe uthi zikhathele izisebenzi ngeholo eliphansi
inhlanganiso zonke zezisebenzi zahlala phansi zahlangana zakhangela zavumelana ukuthi kufanele kukhala lo msebenzi kuvikena le ezayo nge-Wednesday lange-Thursday so yiyo into ekhona ngoba izisebenzi ziyacomplain ukuthi imali eziyitholayo ayisathengi
singathi-ke nxa sikhangela-ke bekukhanya ngazani sokuvinjwa khonokho ngamapholisa pholisa kwenze njani
abantu bavumeleni ukuthi bazayekela ukuya emsebenzini ngama-days ona lawa adantiweyo yikho kukhona yikho kulungiselelwayo sizabona ngakho ukuthi kuyayenzakalani kodwa lawo-ke amapholisa silwela bona futhi ngoba labo bahola imali efana naleyo so siyakhuthaza ukuthi bengahlayi abantu bengenzi lutho ebantwini bekele abantu nje nxa behlala lo msebenzi bahlalala umsebenzi ukwenzela ukuthi impilo zabo ziguquke bathole iholo elenele
sijala ukubona uhulumende sithi sokumele kukhitshwa imali emholweni wenu nxa likhalala imisebenzi kumbe lijeziswe ngendlela ezijiyeneyo khathesi bathini
okwakhathesi besacela ukuthi inhlanganiso zike zine ukwenza lokhu uhlupho olukhona yikuthi kwesinye isikhathi izisebenzi nxa zicomplaina zisithi imali ncane uhulumende ujayele ukuthi izisebenzi zisetshenziswa ngabemabandla aphikisayo kukanti-ke izisebenzi ziyabe zikhala ngemali engasathengiyo azifuqwanga nabamabandla lawa aphikisayo so isikhathi esiningi esikuthola yikuthi bona bayebe sithi izisebenzi zifuqwa ngabamabandla aphikisayo kukanti izisebenzi zifuqwa yimali engasathengi lutho impilo asebeyiphila kayisahlelekanga kuhle
umnumzana Love Joyce Banda lilunga lenhlanganiso yezisebenzi besixoxa laye ekobulawayo uhulumende uthi akumelanga izisebenzi zikhalele umsebenzi ngoba uyazama ukulungisa konke okubahluphayo Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sikasilangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Sergey Lavrov, isikhulumeli sikarhulumente wakwele Russia, wethekelela kuzwekazi le-Afrika ngesikhathi iqhubekela phambili impi yelizwe leli lele-Ukraine, namhla ukwele-Egypt. Kukhangelelwe ukuba uza kwethekelela kwele-Ethiopia, Uganda, Democratic Republic of Congo lamanye amazwe. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Russian television. Lokhu echisachisa umongameli Joseph Biden obanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uBiden welatshwa ngomuthi okuthiwa yi-Paxlovid. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lengcwethi kwezamasiko esintu unkosikazi Isakhile Lilne uMadube. Sikhuluma nje-ke ngamantombazane ukuthi kambe aphethwe njani ezindlini kulezi nsuku. Siyabona ukuthi abantu abaningi kungazani obabakazi kabasebonakali.
Ye, kuvamile kulezi nsuku esiphila kizo ukuthi abantu abakumankazana kudala kulabo-anti baba bebakhangela bebagcina kuhle bebatshengisa imithetho-ke bekwazi ukuthi umntana wenkazana nxaye kulesi sikhathi kumele ayenzise omalesi simo yezaso but insuku esezikhinta kizokathisa aya kuyo so umele ukuthi uzibone ma ungumama othonisele manje alengela abadala sebephila labogogo ezindlini kumbe amankazana asebenzayo omaminingi labo kathi sisaphandle kwamatsha.
So kumele kwenziweni Madube ukuze kulungiswe khonokho?
Kulungiswa kwangona kuzaba nzima ngesuku esiphila kizo ngoba anti yasise sabuyele emuva njengokuthi sidala sasenza into zamasiko abadala bakithi le ndlela ababesigoqa ngayo isigogo sasemanje but sakhesi manje ukuthi sigoqeni ngasigoqeni ngoba impilo esiphila kiyo ama-parents most baphandle kwamazwe abantwana sebesala labolethi basale labogogo abanye basale zoko so ukuthi
ye, kodwa-ke nxa kungazama ukuthi kulungiswe kungalungiswa njani kancane khonokho?
Kunjengakhona kunzima ngoba kuyadiphenda ukuthi ulungisa lapho sekonakele indlela enganani makonakale kakhulu ukuthi kulungiswe kuzanzima but ilutho lisakuqala abasesebancini ma kungaba le ndlela zokubalungisa iba kungalungise.
Ye, phoselokugcina Madube,
engingakutho phela ukuthi singazama sengokuhamba ukuthi abantwana abancane abasakhulayo sizame ukuthi sibafake endleleni baphile ngendlela esasiphila ngayoeni sabele sikaseraiti.
Ye, lapha-ke besikhuluma lo nkosikazi Sakhile Madube ukhona ngale-ke kwele Zimbabwe. Sibonge kakhulu Madube, ungathelela
kusasakhangela obaba mkhulusike
sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Ngomusa kaNkulunkulu siyahlana njalo kulo uhlelo lwethu lokuvuselela umoya. Sibalileke kulana iviki labesigcine khona izaga 6 sabala sisuka kuvesi 16 siya ku-19 lapho esizwe khona ngezinto ezizondisa uJehova, ezizondisa uNkulunkulu. Bakhona phela abanye abantu othi lanxa umkhangele emehlweni umbone ukuthi uyenyanya, akhulume ngamehlo akhe engavulanga umlomo umbone, kumbe kwesinye isikhathi akukhangele ngamehlo ubone ukuthi amehlo la ale nkulumo. Phela inkulumo kayiphumi emlonyeni kuphela, umzimba womuntu ulakho ukubana akhulume abelungu kwesinye isikhathi baze bathi i-body language. Lapha-ke kuthiwa uNkulunkulu uyazonda amehlo nalawo okuzimangalisa, okuzigqaja, abuyazonde nolimi lwamanga. Oho, yilapho okuchitheka khona izinto eziningi, ngoba amanga yiwo adiliza umuntu, adilize lo mphakathi, adilize lesizwe. Bakhona abantu vele abangaselanhloni asebephonga ukukhuluma ingabe yini. ngake ngikhangele ngilalele ezinye inkulumo ziphuma emlonyeni yabantu okumele ngabe abathembekile ngabe yibo abaqotho kodwa yibo-ke okuthiwa benza khona lokho kanye okuzonisa uJehova ulimi lwamanga. Uyakwazi mzalwane othandekayo ukuthi abanye bayathanda nje ukubumba ulutho umuntu alwenzele ube liqiniso esazi ukubana nxa elukhuluma udinga udumo, udinga ukuthandwa, udinga ukusekelwa, ekhuluma into ayaziyo ukubana ingamanga kayiqondanga ngitsho kodwa-ke ekhulumela indlebe zalaba abalaleleyo ngaphakathi kwakhe kusithi ulamanga. Abanye amanga bakhulunyiswa yikuthi baye besengxakini, abanye amanga bayawubumba nje njengoba ngitshilo ukuthi bathole udumo emphakathini ngezinto abazaziyo ukuthi ayisizo. UNkulunkulu uyazonda lezandla ezichitha igazi elingenacala, kungabe kusukela kuwo umlomo lo ophafuza amanga, ngoba iBhayibheli litsho njalo lithi nxa ulimi lwakho lulamanga ungufakazi ophafuza inkohliso obanga ukuxabana phakathi kwabazalwane kumbe phakathi komphakathi. Siyazi nxa sibala le mbali ihistory kukhona-ke izizwe ezake zadumelana ngezikhali kwachitheka igazi ngenxa yolimi olukhuluma amanga lenkohliso. Phela ukubulala umuntu ayisiko ukuthi umgwaze ngomkhonto kumbe umdubule ngesibhamu. Umuntu uyambulala fenya ngalokhu esikukhupha emlonyeni wethu lokusuka enhliziyweni zethu, ngoba uNkulunkulu uvele lenhliziyo eceba imicabango emibi kayithandi lezinyawo ezishesha ukugijimela ebubini. Into enhle-ke ngoNkulunkulu yikuthi kakudrayivi njengomuntu oshayela imota, uyakunika ithuba ukubana uzikhethele ukuthi ufunani. Eqinisweni lezi zinto ezibaliswa lapha nguSolomon encwadini yezaga kayisiyo zinto ezingazondisa uNkulunkulu yedwa. Sengitsho labantu nje abenyama legazi, izinto lezi kazilunganga emphakathini, zenza abantu baxabane, zenza abantu bangabi lenhlalakahle, zenza abantu bangathandani, zenza abantu baxabane. UNkulunkulu asizeke, lasikhulekele. UNkulunkulu sisindise entweni lezi ozizondayo lalezo ezisininzo phambi kobuso bakho. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kwezabatsha namhla sisesigabeni selubhane.
Ngiyabonga balaleli abathandekayo, igama ngosikhathele Nyathi. Ngokuzalwa ngizalwa emadoja, ngokwakha ngikhona eRubane Centre. Ukuncedisa abantu esikwenza sikuncedisa siyiRubane District Group kutho ukuthi sabona ukuthi abantu emakhaya ngapha bayadubeka, abanye bayehluleka ukuthengela abantwana amabhuku, abanye beyehluleke njalo khona ukubathengela amapheli. So sasesibumba igroupu safaya sayenza isikhwama sokuphosela, each muntu aphosele i-R50, $50.3 yikho esincedisa ngakho ezikolweni. Kwasokuvumbukela kakhulu singafika ezikolo, akukwanisa futhi lakhona ukuthi sihambe siyebancedisa kakhulu. Ohamba ezikolo yini ihamba ngihambisa izinto, ngoba abanye babe bephosela bengekho eZimbabwe, inayini engikhona lase Zimbabwe ngasekhaya.
Singathi
ngihambisa izinto ezikolo.
Ye, singathi konke lokuphoselayo kuyini?
Amabhuku, amapheni, ingubo, ama-uniform, lama-sanitary pads ebantwaneni abangamankazana. Ama-sanitary pads adonethwa umama uMrs Mhlanga, i-SPK Urban General Dealer.
Singathi kuyini okwalenza likwenze konke lokho?
Sabona ibhakane lake lasethuletha ngo-2020 elalisitho grade 7 belifane abakwanisi ukubala bafana labo grade 2. So sasisibona kungcono ukuthi sifunde igroupu sasibuzo MP bethu ukuthi yindaba abantwana beyakwanisa ukubala, kodwa ilizwe selile 42 years lathatha izibuso abantwana besekuhleke ukufunda izikolo zikhona. Ngakhanya ukuthi impendulo kayibuyisikole, sasesibona ukuthi yiswelo yenza njalo.
Abantu balamukela njani uhlelo lolu?
Abantu balamukela esibili ngezandla ezimbili, ukuthi sikalutshwane kuphela abaphoselayo. Abantu bayaluthanda sibili, bathi kuyabancedisa vele, abantu bayazihluphekela. lami ngihambile ezikolo ngazibonela bayahlupheka abantwana emakhaya.
Singathi nxa sukhangela sibili luzanceda kanganani uhlelo lwenilolo?
Uhlelo luzanceda kakhulu silokuthi nxa singathola sibili amanye abantu abangasincedisa nabo bephosele. Hayi, kungasiza kakhulu, kungadala umehluko ezikolo, abantwana bengagcina bengasathenga amabhuku lamapeni ngoba vele abadala emakhaya abanye vele abasebenzi. Okunye zintandayo ezingela muntu ozigcinjeyo.
Ye, abantu abafisa ukuthi bakufinyelele khonapho benze njani?
Bengangiwhatsappa unamba yami ethi 0076 3 71 948 8532 0076 3 71 948 8532. Abantwana abangamantombazane basebenzisa amalongo, iqiniso sinti bawasebenzisa kwinto ebuhlungu kakhulu. Siyacela cela abantu basondele basincede.
Siyabonga kakhulu ke Manyathi. Lamhlobo sixoxa ke lo Manyathi uhlelo lwabatsha. Ungathinola kusasa Manyathi, siyabonga kakhulu. Akutshela abantu uthi ungaphi?
Hayi, lamlabo
uthi ungaphi khonapho?
Lapha yiseshabulanyana elupane duze nje nelupane senta ikho endihlala khona engakhe khona. Elupane senta ngiyatholakala e-SBK ikho engisebenzela khona.
Siyabonga kakhulu Ntombi endala. Siyabonga kakhulu Manyathi, ungadinwela kusasa. Kwezemidlalo, iqembu le-Islanders Football Club linqobe eleBulawayo City 1-0 emdlalweni odlalelwe eBarberville Stadium namuhla. Emidlalweni efanayo, Capes United 0, Manica Diamonds 0, Triangle United 1, Black Rhinos 0, Tenax 0, Bulawayo Chiefs 2. Okunye njalo kwezemidlalo, wayengumdlali weqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders usiza abantu Khoza. Uthi ufisa ukuba abasakhulayo abaqeqetsha kuqembu leBhoso bafike kuzinga yena angazange ayenelise ukufika kulo. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhoza uqeqetsha abasakhulayo abadlalela iqembu le-Highlanders njalo usebenza labafana abaguqela abantwana abaleminyaka elithumi lantathu abadlala kusigaba seBulawayo Province Junior League usiya kumajaha aleminyaka engaphansi kwamajumi amabili. Wona adlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League. Uthi abadlali asebenza labo bakhangelele ukufunda okuningi kuye njengomuntu abakwaziyo ukuba wadlala ibhola kusigaba saphezulu elizweni leZimbabwe.
As a former player, I think ingathi impact ngabe ngifaka even ebafaneni yena leyo ukuthi bakhangelela kimi njengomuntu owadlalayo ku-top level ukuthi bona okufuna leyo kufanele bekwenze kuyini.
Kumaqembu abasakhulayo iqembu le-Highlanders Ukhoza usebenza lo Dan Ngwenya kanye lomelusi Sibanda. UNgwenya uthi yena abalobudlelwano obuhle kakhulu.
Usiza, I think sikhathise from kuma under 13 singama juniors sidlala ku-Highlanders. We played mina la imabaleka lesiza, so vele sijayeleni, we are like brothers, we respect this job better than anything. And since there is one understanding guy, I'm giving a message. But I sense so he's going to take that. I will respect you to him. Njengo coach. Yeah.
Umdlali weqembu leBhoso 90 uJillian Nyathi uthi uKhoza udlala indima enkulu ekubalolongeni ukuba babe ngabadlali abalohlonzi.
Yaya, for me now uKhosiza is the best coach. Over each and every day training ama section ubuya la matrix amacha. Especially combination abantu nami vele bengasi enkameni bari fokusiza nguyani bizayo wanjiri ukuthi iposition leyo uyibambe and then nami kahle ngayibamba ngazinikela all things to Khosiza.
Ukhoza uthi uqakathekile ukuba abaqeqetshi babe yizibonelo ezinhle kubadlali abasebenza labo abasakhulayo.
Asibeni yizibonelo ukuthi yonke into esiyenzayo siyenza into e-right. Yenza ukuthi abafana befunde kithi khonaphana la. Ngasibatshela ama-messages, sibatshela ama-messages a-positive kwenzela ukuthi bedlule laba thina esafika khona ngoba thina sibafundisele ukuthi bedlule. Thina sikwanisanga ukufika abroad ukuthi siyedlala overseas but thina sikhangelele ukuthi kathesi kube yibo abayenzayo. abafikayo phezulu labesingafikanga khona thina.
Ukhoza udume kakhulu edlalela iqembu leHighlanders ngesikhathi leli qembu liqeqeshwa nguRaman Gumbo, oke wadlalela njalo amaqembu abalisayo lesizwe lamaYoung Warriors, eleCapes United, eleMoto Action kanye leLecholocho. Ngesikhathi esadlala ukhoza uphakamise isicoco seligi kahlanu kanye eqembu leHighlanders, lakanye sedlalela iqembu leCapes United. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sike sizwe ezomculo.
Ama okhuluma ngumlanga Thembi Ncube obuya eZimbabwe eCholocho. Emculweni ngokuthi umculo bengiwuthanda kakhulu. I-album yethu yokuqala esikhiphe ngo-2018, esibili ngo-2019, then sabuya sakhipha-ke ama-single track. Sikhiphe i-single track eyi-1 last year ngo-November, then sakhipha ezinye ezingu-2 manje. Azikabi ndala kakhulu, sizikhiphe nje manje ngo-May, kusho ukuthi sizikhiphe ngo-May lezi ezingu-2 ezikhona. Ngijabule kakhulu nokuthi abantu bezwe lokho esikwenza. Umculo wami ngifisa ufinyelele ezindaweni eziningi nengezihlukahlukeneyo. Njengoba nje manje mawudlala udlala khona lapha kakhulu lapha endaweni engikhona ngoba udumo lukabi khona, kodwa bemfisa ukuthi idla ingoma zidlalo zize zifike kuyo yonke indawo abantu bebezazi. Okunye futhi engufisayo ukuthi abantu ngezindawo lapha abakhona mabe nemcimbi besixhumane nathi, sibe sizonandisa lapho, si-free siyafika siyakhulumisana sifike lapho entweni ezifana nemtshado noma nje ngama-birthday oro nje umuntu owenza something ovula umuzi, sikhona siyakwazi ukuthi sincedise entweni ezifana naleziyana ngomusic wethu. Kube mnandi kube njalo. Iqembu lethu lona African Sounds Collection liyatholakala nakuyoutube, mangabe udownloada kuyoutube ingoma uyazithola, after that usubscribe. Lingakhohlwa bakithi bantu bakithi ukusubscriber, zikhona kuyoutube. African Sounds Collection tholakala enambeni ezithi 0746395322. Ngiphinde njalo 0746395322. Ine-WhatsApp le namba, uyangithola ku-WhatsApp noma kumakhosi.
Siyabonga kakhulu Jagale Tsholotsho, sikufisela inhlanhla. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selixoxisana le-SADC kanye le-African Union ngodlakela olwenzakala eZimbabwe. Izisebenzi zikahulumende zikhangelwe ukuba zizakhalela umsebenzi ngolwesithathu. Kwezemidlalo namhla besixoxa losizabantu Khoza wakwadlalela iqembu le-Highlanders lele Zimbabwe Young Warriors.